zulu uyakhala kakhulu ngoba kule emnyama sibili esigoqele sonke eyokusithiya kuka mnumzana Dewa Mavinga onguye akade engukhokhela ibandla elikhulu elibili amalungelo abantu lase-South Central Africa. So vele into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke sisebenze naye isikhathi esikhulu njalo eyi-inspirational kithi sonke abasakhulayo sizama ukulandela ezinyathelweni zakhe ukuthi nathi siqakathekise njalo silwela amalungelo kaZulu. So iblow le iblow enkulu kakhulu yokuthi iCOVID sithathele omunye wethu esingathi kunye inkulumo liqhawe lamaqhawe endabeni zokulwela amalungelo kaZulu.
Kuyini okugodwa okumqoka okwaziyo ngoMavinga ongathi uzahlala umkhumbula ngakho?
Into engimazi ngayo mina ngokwami ngizimele nje ngisibindi sakhe esikukwanisa ukukhuluma esingayithi ngesilungu i-truth to power engesabi ukuthi kuzamsukela kumbe bazamenzani. Njalo into embi ubeyikhuluma ngobubi bayo. Ukubhikiliswa kwamalungelo kaZulu bekukhuluma njengalokhu okuyikho khona engesabi njalo engavuma nokwethusilwa. Le yinto eqakathekileyo ngoba ubesipha esingathi i-voice of the voiceless endabeni zamalungelo kaZulu kuleli lizwe lakwethu laseZimbabwe.
Uhulumende uthi selokhe kungene umnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayaphakanyiswa. Yebo kunjalo yini? Ungathi ngempela ayahlonitshwa ayalondolozwa amalungelo oluntu?
Amalungelo abantu lapha eZimbabwe kusikisela sibona uhulumende lo ekhona eqalisa ukubusa nje hayi ngingakhuluma nje ngingesabi ukuthi hayi into kazimanga kakuhle nje ngoba kuningi sesikubonile kusenzakala njalo sikuningi sesibonile kusenziwa kanye nokuvalwa kwespace sabantu ukuthi bakhulume izifiso zabo kanye nokudutshulwa nokubulawa kwabantu khathesi vele akusaphili ukutshengisa vele ukuthi amalungelo kaZulu hayi akusenawo akhulunywa ngokwawo sokuphungusala abhaliweyo emaphepheni kodwa akhona sibili kuground kungelalutho okuyinto nje ezwisa ubuhlungu eyokuthi uZulu uyeqa esuka epanini eyamafutha atshisayo engena emlilweni ngakwakho.